thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi ba bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwamatoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esamthuni ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu, and kwenzakale ubuhlungu kwakhona, kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamajezinduna esithi kulohlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwegubrawu, kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ubona nzani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela le nto ezinjalo.
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe, inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapholisa, amasosha, lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikugqugquzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste